Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThandonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Elingalibuka njani izulukandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesivili mhlaziko 18 Nhlangula 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abalandeli bebandla lezanu PF bahlasele intatheli zindaba yeStudio 7 uAnastasia Ndlovu, bamtshaya bambulalela umakhale khukhwini wakhe.
Bese ngitshaywa ngiyazame ukufihla ubuso, ngathi nje ngisubuso bami angitshaye ngesibhakela langempama emehlweni. Wathi lo omunye umama laye ukhona kuvidiyo naleyo, wabe njamulela ifoni waqalisa ukucisha amapilisha.
Umanyano wabezokholo o-Christian Alliance unxusa uZulu ukuthi athandazele ilizwe nsuku zonke ngephola lakuqala phambilini kokhetho.
Sisiya ekhethweni lwethu, abantu badinge imizuzu emihlanu ukuze umuntu akhulekele ilizwe leZimbabwe.
Kubunjwa inhlanganiso ehloma abalimi besigaba seMandebeleni ngolwazi lokubaxhasa ngendingeko zabo.
Injongo yayo ingeyokuthuthukisa abantu beMatabeleland kwezolimo ukuthi bakubone kuyinto ebalulekileyo ukuthi ukulima yikho okungabuyisela abantu bakithi isithunzi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote lenkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Amapolisa ayibikwa ephakathi kokuphenya isehlakalo lapho intatheli zindaba yomsakazo weStudio 7 uAnastasia Ndlovu etshaywe ngabacatshangelwa ukuthi ngabebandla lezanu PF koBulawayo abakade bexotsha abathengisa ezitaladeni kuleli dolobho abangayisibo bebandla labo. UNdlovu uthi usebamangalele emapholiseni abamtshayileyo ngoba bayazakala njalo lanxa bemcitshise eminye imifanekiso yamavidiyo kumakhalekhukhwini wakhe, eyinye itshengisa ubuso babo ilokhe ikhona futhi uwatshengise amapholisa njengobufakazi. UNdlovu obele ezinye intatheli zindaba lazo zibikwa zitshayiwe kumbe zabaleka. Utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi usebikele inhlanganiso ezilwela amalungelo entatheli zindaba ngalolu daba ezivalisa iMisa Zimbabwe leZimbabwe Union of Journalists, njalo ziyamphathisa ngemali yokubhadala indleko zesibhedlela leyokuthi ayehlolwa umzimba kabanzi emtshineni kubonakala ukuthi kephukanga na.
Mina ngisebenzela eBulawayo Media Center eseRoyal Hotel. Sibizwe ngabantu abathengisayo phandle khona phana njoba siduze lemakethe. Akade behlukuluzwa ngabafana bezanu PF labo mama bezanu PF labatsha bezanu PF. Ngikutsho lokho ngoba ngiyabazi, ngiyansebenzelabo. Abanye bakhona ngiyanithenge yibo impahla ezehlukeneyo ama vegetables. Sathi sifika khonapho bebesebesuyile abantu bezanu PF laba ngoba bebegqoke impahla yezanu PF. Omunye wangikhona kuthiwa nguJerry, udriver imota ethwala abantu phambi kwezimra laphana ku-8th Avenue lo-4th Street. Wake wabalipholisa. Sithe sifika laphana sadinga ama-victims, sa-identifya ubaba oyedwa ochayiweyo khonapha. Engakaqedi vele ukusichasisela ukuthi kuhambe njani, babe sebethutshile njalo abafana bezanu PF begijima bengadlanga nkotshani behlabela. Bafika bambuza ukuthi mina ngingubani, ngidingani khonapho. Ngabalandisela ukuthi hayi, mina igama lami nguAnastasia Ndlovu, ngiyintatheli zindaba. Babe besithi mana ukuthatha ividiyo yona leyo uyicitshe njalo. Ngasoneso sikhathi bese ngivele sengitshaywa ngiyazame ukufihla ubuso, ngathi nje ngisubuso bami angitshaye ngesibhakela langempama emehlweni. Kwathi lo omunye umama laye ukhona kuvidiyo naleyo, wabenjamuleli fono, waqalisa ukucisha amapikisha, wabona eminye izithombe engizithethe ngisebenzela eGweru. Wabesethi ah, ngumuntu kaChamisa lo, ngumuntu kaChamisa. Ngase ngimbuza umama lo nathi hawo mama, la ngichaya kangaka, mina ngiyicustomer yakho, ngiyanithenge kuwe izinto. Ah, wangikhangela ebusweni umama lwa, waba lenhloni. Wabesembisela ifoni yami wathi ah, sorry, lingamchayi, yicustomer yami. Yikho kunzindisileyo, kodwa ubaba lo omunye lo omnyama okhona khonapho kuvideo ebelokhe ngichaya. Bengikhaba, bangikhaba ikakhulu okubuhlungu ngamehlo lekhanda. Lenso yami ngapha unyawo lwami nxanyathela oluka right kubuhlungu. Ngilama blue marks ebusweni. Ukubuhlungu ngoba khathesi noma ngikhuluma ikhanda lami libuhlungu, amehlo ami abuhlungu.
Bakwamukele njani emapholiseni lapho siyamangalela abakuchayileyo? Beyathembisa yini ukuthi bazaluphenya lolu daba?
Ngihambe ngamangala eCentral Police Station. Ngifike ngayamukelwa kuhle ngumama ongamukelileyo lipholisa, ngoba bengivele ngivuvukile vele lokhu engisajuluka lenyembezi. Inyembezi seziphomba ukuziphumela. Bangifaka ku-private room, wangi-interviewa kuhle, wakhuluma nami kuhle, wabhala kuhle i-statement sami. Ngaseleso sikhathi umemba in charge wambiza umama lwa, wambuza ngodaba lwami, wabuya wazongikhangela. Wabesuka khonapho, wabuyela e-ofisini yakhe, waphuma le-team yakhe baya-investigator ukuthi kuhambe njani. Wathi ephenduka wathi hayi, sesivela sicwayisisa ukuthi kuhambe njani, hayi okukhulumayo kwenzakele sibili. But siyabonga ukuthi ubuye wazomangala udaba lwakho emapholiseni. Bangibuza ukuthi okunye okwenzakele yikuyini. Ifoni yami ifile iscreen iPhone, kuselele iSamsung esebenza kuhle ngilayo. Ngathi ngiyakhangela efonini nhlanhla ngathola kule video, a complete video okwenzakeleyo ngesikhathi beqalisa ukunitshaya, ngabanika amapholisa.
Hello ke ngu-Anastasia Ndlovu, intatheli zindaba e-Studio 7, obekhuluma icingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7. Asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zebandla lezanu PF kobulawayo kumbe abanye abaphatheke kulolu daba, kodwa ibandla leli elezanu PF lithi alibangeli udlakela ikakhulu ngalesi sikhathi sokulungiselela ukhetho ngenyanga ezayo. Njalo umkhokheli walo umongameli Emmerson Mnangagwa uhleze egcizelela ukuthi kube lokuthula. Kunjalo nje umanyano wabezokholo weZimbabwe Christian Alliance unxusa uZulu ukuthi athandazele ilizwe nsuku zonke ngehola lakuqala phambilini kokhetho. Sixoxele sikhulumeli salumanyano umfundisi uSenis Banda ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Silomkhankaso thina njengamaKristu okucela ukuba bonke abantu jikelele esingathi sikhangele amaZimbabweans abakhona phelizweni lakithi langaphandle ukuba la amalanga alandelayo sisiya ekhethweni lwethu, abantu badinge imizuzu emihlanu ukuze umuntu akhulekele ilizwe leZimbabwe. Sikhangele ukuthi sonke nxa singakwenza siqalisa ngo-1 o'clock lapho okhona uthatha imizuzu emihlanu, ungayi kudla, ungayenze nizinto, uthandazele ilizwe leZimbabwe kumbe wenze olunye ulutho olutshengisela ukuthi uyalithanda leli lizwe. Kodwa ikakhulu besikhangelela imthandazo yokuthi ukhetho lwethu lube lokuthula. Njalo thina sithi sonke singabomakhelwane, siyaphilisana, ukhetho luzabuya luzayidlula. Kodwa ke imthandazo yethu kuba abantu beZimbabwe sisale silokhu sibambene njengelizwe, lokhu sibambene njengezizala zaleli lizwe. Njalo besicela ukuba nxa abantu bethandaza ke ngayihola lokuqala nsuku zonke, sithandaze udinga abangane, udinga abanye abantu ngathandaza labo, ubusuposta ke ebulenjini usitshengisela ukuthi belithandaza lingabangane kumbe lisemsebenzini kumbe ngabantwana bezikolo kumbe sikhona emakhaya kumbe ngabafana bayelusayo kumbe ngomama bethatha amanzi ezifuleni kumbe ngabantu abame edolobheni bama bathandaza. Besifuna ukuthi libe seliposta ke ebulenjini, silabo ebulenjini lapho beZimbabwe Christian Alliance esingathi ubhuku bobuso Facebook Facebook, sila ama Twitter, ukuthi umuntu angaposta, sibe sesitshengisela ilizwi ukuthi siyathandaza sisonke. Ngiyakhola ke lo mkhankaso uza kuvuka uye phezulu ngoba sesibonile ukuthi bakhona laba amabhizinisi abanye asebepostile, sebekhona abayehlukeneyo, ama-journalist sebekhona ade beposta ukuthi ayibe sithandaza. Sikhangelele ukuthi izwe lethu libe lokuthi.
Ungasichazisela ukuthi uhlelo lolu luhamba njani?
Ngakho thina siyakhuthaza ukuthi sithandazele ukuthula kulokuthi simelele ukuthi sithi abantu sebexabene, abantu sebethayene kulindawo kumbe ngale. Kungangcono sisenze lokho esithi ukuvikela ukuthi kungenzakali. Kathesi into ethokozisayo ukuthi wonke umuntu eZimbabwe ubecela ukuthi kube lokuthula. Simzwile uPresident Mnangagwa ekhuluma esithi akube nokuthula, simzwile labe opposition, bonke abe opposition akulalo yedwa esimuze esithi kube nokuxabana. So kusho ukuthi sonke singamaZimbabweans siyavumelana ukuthi asenzeni ukhetho lethu kube nokuthula. Ngakho isikhuthazo sethu ukuthi labakhokheli belizwe sibabone labo bethandaza. Yona liyani i5 minutes esiyicelile bethandazele ilizwe ukuthi kube lokuthula ngoba kuzakuthaza wonke umuntu ukuze sithandazele ukuthula. Ngakho ke siyabonga njalo siyakhula ukuba lo umkhankaso sibizela amaZimbabweans wonke. Isonto ezadinga ukuthi wenze olunye lutho, into nje edinga ukuthi imzuzwane emhlanu ukhumbule ilizwe lakho leZimbabwe ulithandazele. Inkosi Sibusiso.
Lo ke ngumfundisi uSenisibanda isikhulumeli somanyano weZimbabwe Christian Alliance obekhuluma icingweni leStudio 7 ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote lenkomo.
Asambeni madoda siyovota.
Sokubunjwe inhlanganiso ehloma abalimi besigaba semandebeleni ngolwazi lokubaxhasa ngendingeko zabo ethiwa iMatabeleland Farmers Association. Sixoxe lomsekeli kamgcini sihlalo walinhlanganiso umnumzana Previous Mkandla.
Injongo yayo ingeyokuthuthukisa abantu beMatabeleland kwezolimo ukuthi bakubone kuyinto ebalulekileyo ukuthi ukulima yikho okungabuyisela abantu bakithi isithunzi sokubonakala ukuthi babuyele bebe ngabantu abafana nabantu ababekhona endulo ababevele bephila. Ukulima kwakuvele kubaphilisa. So ngenxa yokulahleka kwe-information yokulahleka kokuthi sibe lezinye zezinto ezingakwazi ukuthi zisitholise ama-opportunities, sabona ukuthi ngcono sibumbe i-Farmers Association ezosisiza entweni zonke ezihluphayo ezigoqela ezolimo, okungaba yikutshontshwa kwemfuyo, ukuthi ngiswa kwezinto ezingezolimo ezifuyo noma ngezifuywayo ngentengo ephansi. Konke khona lokho kufanele ukuthi association yethu kube yiwe kudingidayo konke khona lokho.
Liyathola na uxhaso oluvela kuhulumende kumbe inhlanganiso ezinye ezijiyajiyene?
Okwamanje njengenhlanganiso esaqala okuyikutsho ukuthi linhlanganiso ibunjwe qala iqale kuyibumba last year ngo-October, kwaba lokunye okukhona okusasibambileyo ukuthi izipheleliswe ukuba registered njengoba manje sisondele ekhethweni kuya kulezinye izinto ezimgomo lembandela ezingabe zibambe iregistration. Kodwa ngenxa yokuthi abantu babe lesifiso sokuthi bayenze abakwenzayo, sayavula i-account. So ngemva kokuvula kwethu i-account, njengoba abantu babe lesifiso, sasithi ngcono singeke sihlale silinde ukuthi kuze kuyofika iregistration, awuthi sibe sidinga ulwazi lama-opportunities lokunye okungasincedisa kuma-different organizations. Sathola iZimtrade siyasincedisa, esinikeza okunye engasisiza ngakho ukuthi sikwazi ukuthi into esizilimayo size export kumbe isinikeze ama contracts azabe engawe izinto okumele zi export eziphume ngaphandle kwelizwe. Lokunye esesikwenzile esabhekayo ukuthi ngoba babethe ukuthi basidingele imarket, sibe lokunye esikulethayo okufunwa yithi, saba nakho okunye okwakhulunywa ngabantu abakufunayo okungagoqela inkukhu zethu ezesintu, imbuzi, lokunye nje engingeke okungaka kufuneka khona ngale ngaphandle kwamazweni angaphandle. So singathi la kuhulumende sadinga okunye okungabe kuvela kuhulumende sesikutholile ukuthi kungasisiza kanjani, into ezifana nokulama tractor ukuthi singawathola kanjani through ibank i-EFC bank, sithole i-contract of 3 years ebhadalwa nge-13% per annum, okukutsho ukuthi kuhulumende asikangeni deep kodwa kukhona okuthembisayo kuma-stakeholders esesingene kuwo labangaphandle ngaphandle kwelizwe abathi bangasincedisa kikho konke esikufisa ukuthi sikwenze.
Lela malunga amaningi okunganani njalo ngabavela kweziphi izigaba zelizwe?
Sila malunga amaningi angaphezulu mpela kwe 100 okwamanje kusukela ngoFebruary kuzofika manje asebe join nasebebhadele ama joining fee abasengabanye ngama full members. Bavela nje ezigabeni ema districts ahlukeneyo agoqela sile Victoria Falls, iwange, ilupane, ibubi, inkayi, imangwe, ibulilima, insiza, isigodini, imatobo. Kose ngathi ama district wonke esingelayo nje ibhinga kuphela. Lawa amanye ayemadibeleni north and south silawo. Silama members in every district ngaphandle kwebhinga kuphela ibhinga yesingenayo.
Alo ke umnumzana previous Mkandla umsekeli kamgcinisihlalo wenhlanganiso yeMatabeleland Farmers Association ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ese South Africa. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi kulezindlu ezimbalwa esezilumathe umlilo zachabalala ngenxa yencingo zamagetsi ezafakwa kudala ezingahambelani lendlela zalezinsuku ezikobulawayo. Iphephandaba lobulembu beinternet elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi amasosha akwele Mozambique ase kankasela ibandla lezanu PF kukhetho esigabeni seManicaland. Leli phephandaba lithi kulomfanekiso wevideo otshengisa amasosha la esithi osomabhizimusi abangasoze basekele ibandla lezanu PF bazadutshulwa babulawe. Manje sengidedela emuva ngelichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Siyabonga ngokusebenza sabo kakhulu umsebenzi. Ngithanda ukuphendula lawo futhi beMRP ukuthi sizawuthi abala information abalalwazi ukugcwele ngeMRP yabo, ngoba njengamanje ndizobethi asiyeni ekhaya siye gqugquzela abantu bevotele iMRP. iMRP bafowethu ayikho sidalwa, hambani liyovotela iTriple C mani namandla, thengana amarayisi lamashukela lekhampeni la iTriple C. iMRP yeni leyi ayikho, umqondisi badlala ngani, ngoba ngempela angiyekela isijeti sifuna uyavotela umuntu oyedwa. Bangaka abo-MP be-MRP kumbani la information njengoba ngibuza. I-MRP ifaka umuntu oyedwa oyimembo kuphalamende. Ngiye lifuna usuka lapha ligibela namabhasi kamalema lisiyambhotela kahleni bafowethu. Umcimbi juta liwazi ukuthi uyaphela noma uyaqala, hambani liyoqala phansi ku-drawing board libekwazi. Iqembu elingalikhipha la eGoli njengoba uningi lelikhuluma lila eGoli i-TRC, hhayi MRP ndomqondisi, kahleni bafowethu lingaxophi izinto kumbe uma lingazi libuze ngoba lila information. Siyabonga.
Salibonani basazi bakaStudio 7 linjani bafowethu khona ngapho ngaphesheya kwezindlwane. Hayi thina siyaphila ezimzini. Ya hayi ayinamazwi amaningi ngifuna ukuwatsho, kodwa-ke ngokati kulamazwi engake ngawatsho phambilini, kodwa-ke azange ngizi kuwezwe emsakazweni. Nangithe khona into engikhalelani nangikhalela khona kube le langa ezamiswa njenge-holiday eliyabalimeleleyo ukuthi sikhumbula izihlobo zethu ezabulawa umbhuqazwe. Yokuphila amazwi engiwakhayela khona nxa lingasakaza hle mhlawumbe abaningi bengazwisisa kwezobusekwana kuhlale phansi kukhulunyiswane ngakho sitele uhulumende laye uhulumende esekuzwisisa laye, ngoba zonke izinto nxa zikhulunyiwe usihulumende kumele yaziswe. Nxa uhulumende engiyovumayo kuba lula ukuthi kudikleye njengedeyi eyembhuqazwe deyi. Yiyo into engikhalelayo bafowethu ngenxa yokubana xa sikhala kudala emuva le 7 ngesikhathi amabhunu noma ngithi kona ngesikhathi lobhengula efuna inkomo zikayise emzilikazi kwayezikhona amabhunu encethwana lwesithoneni bebulale amandebelo amaningi kakhulu kula mandebelo amaningi kakhulu abulawayo otherwise le i-20,000 yakulwa igugura wonihleli yaba inlutshwane kakhulu xasekwe sikhompiya ngabantu ababulawa ngamabhunu ngesikhathi lobhengula efuna inkomo zikayise yayikwenda khona ngokungakhangela ukuthi khona bebethanga isigwagwagwa antokona abulantwana abafayo kodwa ngekonke lokhona sesikhala nje ukuthi khona sibe ne-holiday esingakhumbula laba abantu abafayo ngesikhathi sembhuqazwe ngesikhathi segugurawuni kuphela ngoba i-generation yethu abadala behluleka ukuthi bedeclare ilanga lingaba yi-holiday bekhumbula okhokho bethu ababulawa ngamabhunu kulapho lathi futhi sehluleke ukuthi sibe lelanga lokhona sikhumbule izihlobo zethu ezabulawa umbhuqazwe hhayi imbona thi kuyangingaqondanga ngiyabonga ayeneli kazwakale
ake sitheni gqum 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 shelele zimbi indaba madoda lapha eZimbabwe maku siyabongelana inkomo ezintathu singazi ukuthi ezaphumelela yiphi kodwa into mina ngiyibonayo vele nje njengoba lizwa labantu sebeposta ama-election asetshontshiwe mathithi ama-election asethethwe sezivele sesibona nje kanti kungaza kanjani ukuthi usiyavotwa next week namhlanje mina ngizofaka igama lokuthi hhayi ngifake yilo ukuze nibhili ibhili iprotekta abani kubani ngoba mina yime ngibusayo so njengoba kusiyavotwa bekufanele kumiwe ngebhili kuzoqaliswa kukhulunywa ngebhili kunyaka ozayo I mean sokuqeda ukuvota uzama ukuprotekta into osuyibambile kambe ungaprotekta into ongakayibambi so yiko lapha nje esikubona khona ukuthi hhayi lapha sokuhambile so abantu bakhuluma lapha bayakhuluma kodwa-ke the main problem yokuthi laba abantu okuthiwa yizanu p f bantu lingayethu lingacabangi kakhulu ngiyezwa abantu bakhuluma ku-studio 7 la kodwa ngabantu ababeloku bethreathen abantu besekhaya bethi asivoteni asivoteneni umuntu engayi asihambeni sevota abantu sihambeni sevota sibone ukuthi ubunzima lobu kule ngoma enye ngiyangizwe bethi sethule baba kuyasifinda yebo sokusifinda manje siyayithula njani thina silokhu sikhonapha egoli mina lingamangali ngiyahamba next month next week before kuvotwe ngiyabenzele ngiyavota ngi-registered ngiyavota mina ngina problem alright asihambeni siyevota madoda alright singahlokozeli sithi hayi abantu ekhaya basapoti izanu wena ke uthini alright siyabonga
haleluya 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 nivukile njani noke abantwana basezimbabwe lona ubingeleyo ngubaba moyo nami ngithanda ukunilotshisa ngale United States of America nivukile njani abo baba gives due about nungameli ngomo nokisigani nabomama awa nami ngithanda ukuthokoza kakhulu kwambala ukubuyela kwisichema sethu sama-orias kuyodlala umdlalo webholo futhi sazi kukhithwa ibhaniwe ibe usohlungu khulu kwambala sithi masivuka ngolosibili saziwa umrhatshi wemdlalo webholo wekhwekhwezi FM bizwa ubig joe wedumo afunda iindaba zokuthi ibhani yesezimbabwe ikhithiwe so nathi sithabile khulu kwambala ukuzwa into sifana leso savuka saziwa yonke iyo into so kuhle khulu kwambala ivi ngithanda ukuthokoza nalabo banikelwe umsebenzi ubaba mutasa nobaba mndebele noba mugada nomunye umama ngathana banikelwa umsebenzi lo futhi bakhone ukubusa isichema izifa even into leyo ibemoshela abadlali badlalele ekhaya ukuthi bangasakhona ukuthengwa or even isichema zasekhaya zingakhona ukudlala ama-confederation nazabo nisichema zaboma zingasakhona ukudlala ibholo lenguku namanye amazwe so siyathemba ukuthi namhlanje sima ilizwe lezimbabwe mabazomagrupu mhlawumbe izothola ithimu amathimu arayiti iqualifye kokuthoma kuya world cup ngale United States American khona nasecanada nasemexico ngiyathokoza amen
njani bantu baka-studio 7 njani nonke nabalaleli cela nami namhlanje ngike mphawule umntwana emhlabathi ngelapha e-Johannesburg kodwa ngiqhamuka laphayana ekwanda ejawunda nje bengicela nje ukuyiphawula bakithi into emfishane encane kakhulu bengicela ukuthi laba abantu abangena ku-studio 7 bayeke ukungena kungathi luhlelo lokubingelelana uthole umuntu esebingelela bingelelo bani azabake angazi ukuthi kanti le nto bayithatha kanjani ma befuna uhlelo lokubingelelana babhalele le ku-SABC ngokubingelelwa lapha sikhuluma ngembono yethu ngepolitiki ngalokhu kwenzakala elizweni lakithi yikho ebengikucela kuphela esengicela ukuthi abantu bakithi especially nje abaseZimbabwe bonke engingakhethi ukuthi usupporta iphi part supporta iphi part kodwa into engicela cela ukuthi abantu bonke bazi ukuthi izano yehluleka kudala kuletha intuthuko eZimbabwe mhlawumbe ina 40 years iphethe yenzani eZimbabwe kunamphaqa kunana kunamali ahlale bekhuluma ukuthi bazondile USA America kodwa basebenzisa imali yabo. Uzonda kanjani umuntu kuthi angifuni leyo yacindezelo ngenza lokhu nalokhu kodwa uma sowufika isikhathi sokulima uhambe uyofuna iy'nkomo zakhe ukulima ngazo yikho lokhu kwenzakala eZimbabwe. So ngiyacela abantu bakithi i-labour nje kuthiwa izanu umuntu osasupporta izanu manje nangimbona nje njengomuntu oyenangqondo umuntu osakhulumela izanu ubona ngathi izanu izompha something kakhulu bazobiropa ngama-rice lawo nama-2 liters lawo namagogogo after 5 years ukuhambe ngavotela into yokunika igogogo elilodwa after 5 years manje ingasakunika ngaphonga sayivotele babe bakushaye bakubulale futhi cela abantu bakithibe nengqondo. Ngiyabonga kuleyo ndawo ameta kutona enhlabathi ukhuluma ngelaphe endaweni yase-South Africa eJozi.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, abalandeli bomdlalo wenguqu bajabula kulandela ukuthengwa kwemdlali olodumo uLionel Messi liqembu le-Inter Miami. UMessi ubikwa ezaphiwa imali eyizigidi ezedlula amachumi amahlanu, $50 to $60 million ngomnyaka, njalo waphiwa izabelo kuqembu leli. Abalandeli benguqu babikwa bebhadale imali edlula inkulungwane ezingamachumi alichumi, $10,000, ukuyabukela uMessi edlala. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika uTim Muringai kuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngiyabonga mnumzana Gandhi. Hayi, ukubuya kukaMessi lapha eMelika kungathi akuza ncedisa ukuthi amatikiti athengiswe abantu babukele inguqu ngoba siyakwazi ukuthi uMessi uthandwa umhlaba wonke jikelele. So ukubuya kwakhe lapha ngoba babe mfuna le South Arabia bemnike le billion dollars lapha kodwa uthi i deal lakhe li include uku ona ama stock options lokuthenga ama iqembu lebhola lenguqu la. So ukubuya kwakhe lapha kuhlangana le World Cup eka 2026 ezabi hosta hi America, Mexico le Canada. So ngiyabona ngathi it's promotion ukuthi abantu abaningi babuye ukuzobona inguqu and then abangalidlaliyo labo babuye bazolibona ngoba siyakwazi ukuthi uMessi hayi ungathi his cross sports siyambona naye mayefakwa kuma adverts lapha Coca-Cola, Pepsi, lan abantu abaningi amazwe amaningi bayamthanda.
Khona kahle kahle okubangela ukuthi elemelika inguqu yalo ingathuduki njengamanye amazwe afana labo Britain lamanye nje. Kungakubangelwa yini lona elemelika lile mali eningi kangaka?
Ukuthi inguqu ingaphumeleli lapha eMelika babona ngathiwa akula level leyana eqinileyo ngoba abantu abaningi siyakwazi ukuthi bayafuna ukuhamba e-Europe or sometimes e-Brazil lamanye amazwe kathesi sokusiba le South Arabia ngoba labo i-South Arabia sithatha ama-players in their prime abadlala sibili ibhora la. So iAmerica yake yawuqala laphana isiletha ama-players amatsha but i-competition yangkhona lokhe ise-Europe labo-Britain, labo-Germany, labo-Spain. Sizabona ukuthi ukubuya kwaMessi lo ngoba sebuya in his late prime kuzanceda yini ukurecruit amanye ama-player ngoba sasibona ozatlani labana be Sweden bebuya lapha labo Drogba lamanye ama players o Beckham ngengamqamba la. Yeah, so sizabona ukuthi kuzanceda yini but okaka test badayi inguqo yalapha is standard sangkhona siyehle. Ngiyabonga.
Hayi, lathi siyabonga. Lo ke nguTimo Moringa isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba. Abalandeli bebandla lezanu PF bahlasele intatheli izindaba yeStudio 7 uAnastasia Ndlovu bamtshaya. Umanyano wabezokholo iChristian Alliance unxusa uzulu ukuthi athandazele elizwe nsuku zonke ngehola lika 1 phambilini kokhetho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gandhi ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sini.